Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Ndaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 22 lwezi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umuyi umnumzana Simon Khayamoyo uyabekwa namuhla emathuneni ye National Heroes Acre eHarare. Abanye sebesesabela ukuthi sokuzaba lobunzima ngokuthola ozakuba ngumsekeli kamongameli welizwe uvela kulabo ababe kumandla lezabu.
Indoda esebenze phose impilo yakhe yonke kwezepolitiki sukela ngesikhathi kuseyizabu kwazi kwaba lokubambana kwezabu lezalo Jongwe.
Kuqhamuka imbono ehlukeneyo phezu kodaba lomfanekiso kamabonakude otshengisa njengathi umongameli Emmerson Mnangagwa ubedle amabele okudlulise amalawulo.
Ngingazake ngithi mina hhayi ube ngadlanga, kuyakhanya ngelinye ilizwe sibule ukuthi hhayi lapha indoda hhayi ibizifele nje ambondlwana.
Inhlanganiso yezakhamizi zeWange ithi isivumelane lenkampani yeWange Colliery Company ukuthi ilungisise udaba lwamalahle asetshise abantu edolobheni leWange.
Umntwana lwana owatshayo bathi waye losisi wakhe bedinga ikleyi wasesitsho umntwana.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uyabekwa namuhla emathuneni eNational Heroes Acre. Abanye sebesesabela ukuthi sokuza kuba nzima ukuthola ozakuba ngumsekeli kamongameli welizwe ovela kulabo ababe kubandla lezabu. UKhayamoyo uphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. Isiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Aaron Nebera utshele intatheli zendaba izolo ukuthi isigaba seMathebeleland South leseMathebeleland North ziphiwe amabhasi amathathu azahamba esuka ezigabeni lezi esiya eHarare. UNebera uthi lanxa kulabantu abaningi kakhulu abafisa ukuyavalelisa umuyi, bazavumela abalihlekana elincane njengalokhu okulawulwa iziqondiso ze-COVID-19. Ngesizwe imbiko kamnumzana Joseph Chuma webandla lezanu PF.
Indoda esebenze phose impilo yakhe yonke kwezepolitiki sukela ngesikhathi kuseyizabu kwazi kwaba lokubambana kwezabu lezanu Jongwe sokubunjwa izanu PF. Ebeyindoda emadodeni, siyazi ubana nguye obephethe iofisi Information and Publicity kuzanu PF, uPolitics Bureau. Kodwa ngenxa yokungezwa kahle kwakhe, siyazi bana ubeseke wahlala phansi isikhathi lezi, yikho ubona bekulo acting secretary ubaba uBima. Sicabangela ubana uzaba ngcono aphenduke, kodwa uNkulunkulu usekhethile ubana thathe iluba lakhe engadini yakhe. Osokusele kuphela ukuthi sithi ulwile ukulwa okulungileyo ubaba SK Moyo, as you popularly known. Uqedile uhambo lwakho, imisebenzi yakho emihle iza kulandela. Lala ngokuthula qhawela amaqhawe, lala ngokuthula moyo omuhle, siza kulandela nathi endleleni naleyo osibikile kwabaphambili khona ngale. Son of the soil, umntwana wenhlabathi, umana wevu, siyabonga.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma webandla lezanu PF. Imbo imibono ehlukeneyo phezulu kodaba lomfanekiso kamabona kude utshengisa njengathi umongameli Emmerson Mnangagwa ubedle amabele okudlulise amalawulo emfanekisweni lo. Kulamadoda amabili aphahle uMnangagwa abese hamba laye embambe izandla zombili okokumncedisa ukuthi engawi phansi. Kodwa unobhala kugatsha lwezokwethulwa kumbiko umnumzana Nick Mangwana ulandule ukuthi uMnangagwa ubedakiwe. Sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Hayi, imbono ingatshiyana sibili. Kade ngiqale ngithi mina hayi, lami ngiyibona ikhanya nje njengomuntu ozidlele amabele wedlulisa weqa amalawulo waseziqhubela nje imbuzi. Umbono wami sibili, lami nxa ngiyikhangela ngingazake ngithi mina hayi, ubengadlanga. Kuyakhanya ngelinye ilizwe sibili ukuthi hayi, lapha indoda hayi ibizidlele nje amponjwana. Kodwa ngibuye ngithi mina kwesinye isikhathi laba bantu abathenjwa bayenza engathi bayilokhu bengayisikho khona lokhu abayikho khona. Okunye nje ukuba bekungumcimbi ozama ukuqoqa izimali zalabo okuthiwa bangayafunda e-University yaseZambia. Engxenye nje layo besenza ukuthiwa yidrama esenzela ukuthi imali ziphume abantu bajabule, kube esenza engathi udle kakhulu. Engxenye esenzela bona labo bantu ukuthi kabadle, bathi nxa sebedle kakhulu babe sebezikhwathaza ezikhwameni lapha imali ithululeke yonke, njengoba sizokuthiwa isikhava lesiyana sithenga 25,000 USA, the tie ngabona iyona lathi linga ehlombe lakhe ithenga 10,000. Kukabi ube ngabe vele ezidlela eyicitshile engaboni lutho, kumbe nje ubesenza ukuthi abantu bambone lokuthiwa imbonani seeking attention ngesilungu. Yikho engakutsho, kodwa ngiyokwazi kwethu hhayi, mna mphoze ngihambele okokuqala ukuthi hhayi, indoda ibizidlela.
Ukhona kodwa ukuthi umuntu azidlele amabele kukhona yini okubi? Lanxa kuyikuthi ngumongameli welizwe kumele aziphathe njani? Njalo le Bhayibheli lithini lona ngabakhokheli lokudla amabele lokhu?
Hayi, ukudla bayazidlela abadlayo, kodwa ke njengakho konke ukudla anti kumele kube lesilinganiso lokuthi ungubani, ungaphi, wenzani, ukhangelwe ngobani. Hayi, bayazidlela sibili abantu, kodwa njengoba ngisitsho kumele kube lesilinganiso sokuthi ulobani, wenzani, ukhangelwe ngobani. Nxa asithi umuntu azidlela amabele esekamelweni lakhe esendlini yakhe adla azidlulise kwenzakala okwenzakalayo kuye engabonwa muntu, angibona ukuthi kungaba lo mlando lapho. Kodwa nxa ususidla amabele ungumphathi, umongameli welizwe wecisa amalawulo, lesithunzi sakho siyehla, ngoba abantu sebezacabanga ukuthi lanxa ungadakwanga okukhuluma mayo kwesinye isikhathi bakhumbula konke bathi hayi, lo vele kamali inhlala yenza inkulumo yakhe le yomuntu odakiweyo. Ngiyabona ke iBhayibheli liyasifundisa ngakho ukudla kakhulu amabele lokhu kudakwa. Lona kalitsho ukuthi abantu bangaze banathe laba banathayo, kodwa yatsho ukuthi abantu banathe kube lesilinganiso. Kule ndaba eBhayibhelini eyamadodakazi ngabona kalothi ababona uyise edakiwe basebemgangela kuthi laye agange. iBhayibheli kutsho ukuthi liyakwala khona ukuthi udla amabele wedlulisa amalawulo uze ungene enkingeni ezilihlazo eziyangisayo, ukuthi nxa usudla amabele lengqondo ucina usidla lengqondo kungabe kusakhanya ukuthi wenzani. iBhayibheli liyatsho ukuthi abaphuza abaphuze kube lesilinganiso laba baphuzayo, kodwa-ke ungaphuza wedlulise kuza kwenzakala khona lokhu okwenzakala umadodakazi kalothi acine efisa ukubana alale loyise wabo okulihlazo okuyisono okuyinhlekisa okuyisinengiso okuyisiqalekiso. Abakhokheli abaphambili nxa bephuza ma benatha abanatha olesilinganiso, nxa bebomele kakhulu abazivalele ezindlini zabo singababoni thina njengomphakathi.
Umnumzana Thandeko Zintimkandla ngocubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseGwanda. Inhlanganiso ezakhamizi zeWange ithi isivumelane lenkampani yeWange Colliery Company ukuthi ilungisise udaba lwamalahle asechise abantu abedlula lapho okwakulahlwa khona amalahle. Kubikwa kulabantu abachayo kwesabekayo ngemva kokunyathela indawo lapho okwakulahlelwa khona amalahle imigodi yeColliery isasebenza kulezo ndawo. Isehlakalo esisanda kwenzakala ngesejaha eleminyaka ethoba minwe mbili wachayo inyawo zombili okwesabekayo lapho aze anyathele okwakulamalahla achisayo phansi kodwa phezulu engakhanyi ukuthi ayingozi. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yezakhamizi zeWange uMnumzana Fidelis Chima ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Njenge Greater Wange Residence Trust saba lomhlangano le Wange Colliery Company. Umhlangano nalawo iWange Colliery yasitshela ukuthi sebathenga i-drone eyabe detecta ukuthi ama underground fire abengapi. Bona bathi abantu abaningi abatshona besitsha babe tshontsha, abanye babe dinga maybe i-clay. Abafazi bathanda iclay, so kuthiwa babedinga iclay. Umntwana lwana owatshayo bathi waye lo sisi wakhe bedinga iclay, wasesitsho umntwana. But thina njenge-Greater Wange Residence Trust we still insist ukuthi hayi lokho siyakubona, but sifuna ukuthi kube lama barricades, sifuna ukuthi kube lama ama fire warning signs ukuthi indawo leyi kuyabe kulomlilo obhebhayo. Sasesivumelana le Colliery ukuthi siyenze ama awareness meetings, savumelana le Colliery ukuthi siyenze othwa yi all stakeholders meeting kulenhlanganiso ezidila ngezinto eze environment like all Zimbabwe Environmental Lawyers Association, lamanye ama organizations alama experts kuma issues of ama underground fires. So going forward I think you'll be seeing Greater Wange Residence Trust, Colliery, lamanye ama organizations which are independent, very serious ngwe environment, pushing ukuthi mitigate indaba yama yabantwana ukuthi bengazi.
Zona izakhamizi zeWange ukuze zicine zisenza khona lokho okugcina kungenisa abantwana engozini kuyabo kuhambe njani kahle kahle
indaba yama according to the Colliery, through public relations manager, siwu meeting yona leyo yena uthi iWange Colliery i under i reconstruction, meaning ukuthi iWange Colliery inezikwerede eziningi, so abakwenzayo kathesi uku prioritize ezinye izinto, and then ezinye izinto like even issue amanzi yona water infrastructure into yokuthi wakathesi kuyabahlupha ukuthi begijime lakho, even lokuthi ube lama inbuilt toilet kuyabahlupha wakathesi because they are facing ama financial constraints. But as an organization as Greater Wange Residence Trust, thina we believe ukuthi amanzi is a constitutional right. We believe as I Greater Wange Residence Trust ukuthi iColliery also make sure ukuthi they prioritize amanzi. Umuntu cannot do without water. Water is life. Exceptional. Wange Colliery Company is not doing enough in terms of investing in water infrastructure. Most of the residents that falls under Wange Colliery Company, they use public toilets, they use public bathrooms. An average of 50 families, meaning that close to 300 people, they use these public toilets and public, you know, bathrooms. And per day, water, they actually access water for less than 3 hours. The flushing system, they're actually dysfunctional. That forces people to actually go into the bush to relieve themselves, posing themselves to underground fire. And as an institution was saying, Wange should prioritize, you know, investing in what. Of course, their defense was that Wange Colliery is under reconstruction, meaning that it's facing some financial constraints. But water is life, and what right to water is actually guaranteed in the and therefore Wange Colliery should make sure that they actually, you know, prioritize investing in water infrastructure. We managed to engage Wange Colliery Company. It was represented by their public relations officer, their Cefit health environmental officer, and during that meeting, Wange Colliery actually said that they have bought a drone that will be detecting underground fires. But as an institution, we are saying that they need to put barricades, they need to engage communities frequently. They have to intensify public awareness meetings, which they claim that they're actually carrying out. We need an all-stakeholders meeting where I'm a public toilets, I'm a public bathrooms, and I'm a public bathrooms la abel amanzi for less than 3 hours a day, and I'm a flushing system a corner. I feel because of that we are to force abantu ukuthi bayiganyeni.
Umnumzana Fidelis Chima isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi zeWange ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekhona le eWange.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlife.com libika ukuba kulamajaha amathathu awetheswa amacala ambalwa awokudlengula, ukungena endlini okungekho emthethweni nokuthathela abantu imali. Babikwa bephume ngodlakela esitokisini semzilikazi kobulawayo. Abathathu laba badabuka edolobheni leGweru, kodwa babikwa bebesenza ubugebengu kobulawayo. Iphephandaba leHerald lithi uZulu kumele akhangelele izulu elilolaka elizakuna namuhla lakusasa. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uzulu wamazwe ambalwa awezwekazi le-Europe ungene esitaladeni izolo etshengisela ngokufakwa kweziqondiso ze-COVID-19 kulandela ukucansa kwenani lababanjwa igciwane le-coronavirus emazweni la. Ohulumende bamazwe la babikwa besithi bazafaka imigoqo ikakhulu kulabo abangahlatshwanga ijekiseni ye-COVID-19. Iziphathamandla zakwele Israel zithi kunomndoda wesiPalestina odutshulwe wafa ngamapholisa ngemva kokuba edubule walimaza abantu abane. Iziphathamandla zakwele Israel zithi undoda lo ubesaziwa ukuthi ngwenhlanganiso yeHamas. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngiyabonga, ngiyabonga ngisalibonani sebalaleli labasakazi bantu lonke endithanda elihloniphekayo. Yabona, ngicela ukuyemphawulela kule nto engiyinanzelelayo. Umuntu ovele eyabeseligwala ubonakala ngokwedusa ngalokhu la. Abantu laba bomba ngazwe bayezwa bonke amaqembu wonke embone ngani kathi esalaleli iStudio 7. Caba-ke wenze sobekele thini inkulumo zethu, bekele zethu inkulumo. Ubona nje bezikhampenele bethembisa abakuthembisayo, bethembisa abakuthembisayo. Sibone ngo-2023 ukuthi kuyaphuma kusithina ama results angkhona ngoba kunje ngokuthi sibengalalela thina kunje ngokuthi ngithembise umfazi ngithi mina ungakhomba mina ngiza awusuzukhambe ngebhasi awusuzukhambe ngenyawo uzaphamba ngefree machine ngisijwe le bhasi kile ngithi lingekho andiyabonti kakucaca kunoko izano PF ile 41 years isithembiso zawo kazikagcwali zonke noma nyangizwe nje abanye abasekeli bayo abanjengabo bochuma labo live gawe bethi bona hayi yazama hayi lalokhu lalokhu yes ama sanction isanction enkulu kambe shiwa yiphi sanction kuzobuzwe ukuthiwa hey kulobandlululo ubandlulo okukhulu ubandlulo ngoleshoni amashoni abulala amandebele ngesikhathi sokugrounda uzange kufashioni unkomo yelabalandeli leharare kona lokuthi azangabe efika obulawa ngapha labo kwetenswa khona enye ivinga kubuye kathi singakhangela balungisa imigwaqo endaweni yabo khona ngale ngapha kulantenswa kwabuye umgwaqo weplumpt wadlula eharare kwabuye umgwaqo lono suka ebyte uye eharare ngapha lo suka ebyte kefollow zero bakula lokhu kuthi hayi ukuplani ungabheka ukuthi uya endaweni yamandebeni so asilandaba lakho thina ke kathi sisibongela nje ukuthi umfoka mqabuko la ungenile nqa enjele ngakuthiwa bengaqinisa lo mqondisi lakho ukuthi sizuze nje lati isihlalo eParliament abantu abasimelayo lapha na kuphela indawo yethu ukuthi singakuwina ubu president kuyintando kaNkuluNkulu kodwa ke esikufisa ukuthi sizuze lati abantu abasimelayo esihlalo khona ngale eParliament ngiyabonga
angibingelela ngibingelela basakazi abahle igama lami ngingumoyo Stanley Selwabo hey ngizwa ubuhlungu obuphindiweyo kakhulu ngkwazi ukuthi into leyi ingalungisiswa njani yibona abafana laba bakulawa ngezitina ngithawuse eBorokwane eSouth Africa hey kuzise ubuhlungu kakhulu nqama Africans ebulala nangale yana ndlela leyana abantu labanabayekelwa nje nguhulumeni waseSouth Africa bethatha umthetho bewufake ezandleni zabo kubuhlungu kakhulu sekuyazinyize ngicabanga ukuthi impilo liviri abantu abanakumelanga kumele bezinoka amakhwapa bebekwazi ukuthi singama South singama African sonke ngamanda bamnisulu sonke akutshintshi lutho konke khona ngoba sibo uNkulunkulu bona bazahamba ezulwini ngamaphiko yini maphapa ngizobuhlungu shem ngiyabonga abasakaza bahle ngiyabonga ngicela limbalele iaudio lami leli ngiyafisa bemfisa ukuthi ama South African baku
yes ngiyabingelela kubasakazi nakubalali ubangqoba indaba yakithi izisohlungu kakhulu indaba yasemathebelele kube ukusidanise futhi ukuthi uzathola kulabantu basisebenzi samathebelele abazakhuluma ngendlela ukuthi abantu basemathebelele bale tribal izibuzo ukuthi ngiphi ngibuye mphendule lo umlaleli kade Paul anti siyekele ukuzondana ukuzondana angeke kuze kuphele ngoba government yiyo eyahlanyela izondana abantu yibo abaqala ukubandlulula abantu mhlobo so okuyintolokwana kuvele kusebantwini awungeke kuze kuphele njalo le government yona le esibusayo iyabonisa ukuthi ayifuni ukuguquka kulokhu eyakutshalayo from the start isasemelapho so wena ma ufuna ukuthi wena uhlangane neminye imihlobo engavuniyo ukuhlanganyela njani bona kuyibo abakwenzayo wena ukuhlanganyela njani ukulungisa njani ma ngithanda ukukhangela khona lapha eMzansi ngokusebenza ungathanda ukukhangela lapha abelungu abantu abamnyama yibona abaposta abelungu kubanje usebenza ndawonye kodwa abelungu iqembu elizimele lodwa vele abakufuni lokhu ababona abelungu ukuthi bahlehlele ngoba when it comes to ukuthi kakube yinto eyi-one isizwe kasibe yinto eyi-one abelungu bahlehlele kuyafana lakhona lokhona thina yithi sizaloka sifosta ukuthi bona sizisondeze kulabana abantu labana abantu abasidingi lathi asibadingi so bona okwabo bafuna ama-resources and sebawaqedile ama-resources wethu sebawaqedile akho resources esisebenzelayo nalapha esigabeni sakithi kule zinto ezinjengabo campfire ongakuthi ngazi sisebenzela izigaba ithimba ngaliyancedisa ezigabeni kodwa akula nto encedisa ngakho so into enjalo wena uyakuthi khona wena uzayilungisa kanje ngaliphi ekubeni wena umuntu obusayo kuwuye oyenza lokho ubandlulela abantu mhlobo so wena ngeke uzuze ukugwane so mina ngithi phambili khona umqondisi makube wuye oza sikhipha kuleli sikhathele sikhathele and then ma kuyukuthi khonana abantu bathi lizwe angeke ze linqunywe izwe liyanqunywa amazwe afana laboswazini oliswoti osouth sudan nabo baqunywa phakathi o-iran nabo-iraq baqunywa phakathi so lolalele lakithi lona kade ehlulayo abantu mana sibati vele angeke kuzokuzwana, angeke kuzokuzwana, iyaphostwa nje lokho, angeke kuzokuzwana. Yabona okunye izaphu iright, kodwa ke okwamanje ngazathi izaphazamisa i-MRP. MRP beyikhontesta kahle kakhulu, manje sokuvumbuka izaphu, kanti kubeni beyingaphi olalong sikhathi esingaka, yathi ifake abantu edakeni yahamba yahamba izovumbuka manje umqondisi, ngoba nawo namqondisi engumuntu osefuna ukulwela isizwe sakithi. Izaphu ke sicela ukubana izaphu kayikhulumisane MRP, kutholakale isolution ukuthi ilungiseka kanjani to into yezaphu le-MRP, ngoba lapho sokuzadala i-confusion, kuyodala i-confusion ngoba isizwe esiyi-one thi. So mazodabukana phakathi kanje, yabona ukuba sokuba le-confusion ukuthi abantu bazakudeka manje ukuthi baye ngabaye. So MRP nezaphukhulumi, hlalani phansi etafuleni lilungise le nto le, sibone ukuthi ma kusiyafika i-2023 ukuthi kume kanjani, abantu bangabi ne-confusion. Ngiyabonga, bamqoqhelelwe ithemba.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uZulu welemelika uya kukhefu elikhangelelwa ngabaningi iminyaka yonke kulawo wonke amakhefu ngolwesine ele-Thanksgiving ekhala ngokukhuphuka kwentengo yokudla lempahla ezitolo. Ukukhwela kwentengo lokhu kufaka uMongameli Joe Biden kusimo esibi, ngoba abanye sebesithi uyehluleka ukubusa. Kodwa yena uhulumende kaBiden uthi imizamo yakhe ikakhulu ukusayinwa komthetho wokwakha kuzavuselela umnotho welizwe. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika, uMnumzana Phithizela Ngcobo, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Mina angivumelani lalabo abathi uMongameli uBiden uyehluleka ekulungiseleni umnotho welizwe. Sizakhumbula ukuthi vele umnotho ungake uhambe phansi, uyathatha isikhathi eside ukuthi njalo usuku umqakana. Njalo izitshengiselo eziningi zisibonisa ukuthi hayi, siyaphakama siyaphezulu. Yebo, intengo zikhwelile, njalo lamandla emali abantu ukuthi lokhu yi-inflation ngani, hayi amandla sewile mbijana. Kodwa vele kuba njalo uma uvuselela umnotho, kuyamele ufake enye imali yande emkambo. Kungenzakala lokho into zijayele ukuzanele ukuqakama intengo, njalo ukuthi ngemva kwesikhathi usuyaqalisa ke ukuyehlisa inani lemali esemkambo, izinto lazo sezisima ukukhwela. So yikho kusebenza vele kwale into abathi inflation esikhathini esiningi, ibangela kuyabe sokule mali eningi esifakwe emkambo. Oqakathekileyo ukuthi imali leyo ingafakwa isetshenziswe, ingasetshenziswa ke yena leyo mali, into seziyaqala ukuthuthuka.
Nxa sikhangele ukwenzakala lapha kwelemelika, siyabona ukubana uMongameli Joe Biden usesayine umthetho ozakwenza ukuthi uhulumende akhiphe imali yokulungisisa imigwaqo, izakhiwo lokunye okunjalo. Ubona ngani uhlelo lolu luzavuselela na umnotho elizwe lemelika?
Ngombono wami lokho yikwenza kuhle ukuthi sikuphiwe imali yokuthi kwakhiwe izinto, kwakhiwe amabholoho, kwakhiwe imigwaqo, ngoba lokho kuzayenza ukuthi impilo ibe ngconywana ebantwini. Minengi imigwaqo khonapha okunzima ukutshayela kiyo khonapha emelika ngaleso sikhathi egcwele amagodigodi. Ikanti njalo lamanye amabholoho asegugile, asengabangela ingozi. Kumnyaka ophelileyo abasakhumbula kulelinye ibholorho eladilikayo endaweni yeFlorida, lalimaza abantu, labulala labanye. So kuqakathekile khonokho ukuthi kusisize.
UMnumzana Phithizela Ngcobo, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Umoyi uMnumzana Simon Khaya Moyo uyabekwa namuhla emathuneni eNational Heroes Acre. Kuqhamuka imbono ehlukeneyo phezu kodaba lomfanekiso kamabonakude otshengisa njengathi uMongameli Mnangagwa ubedle amabele ukudlulise amalawulo. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo uChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.